sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
The Ministry of Health had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempila kahle basiphe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi.
Uhulumende ucela usizo lokusebenzisa ukulwisana nomkhuhlane wesifudo secholera osoqhamuke elizweni, osoluqhunywe ukuba yisimo sengozi, state of disaster.
Nxa uPresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esilileyo kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhono mungani uyathola ububelo yikuthi alungisise udaba luzombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, ukhokhela ngalophi uhlobo.
Idale lekhabhinethi lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesihudo wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Umeli weMelika eZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, uthi kusese lokuthile eZimbabwe kumele likulandele andubana izijeso zenotho ezomthetho owezidera zesulwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usecele abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi belule izandla baphe usizo lokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo secholera osuqhamuke eHarare wasabalala kwezinye indawo zelizwe njalo sewubethwe kuba seluyingozi elizweni, state of disaster. UMavis Kamau usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo uMnumzana July Moyo emhlanganweni labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kanye leziphathamandla zenhlanganiso ezitholisa usizo owenzelwe eNational Sports Stadium VIP Lounge eHarare. UMoyo obekhatshwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshelela umhlangano ukuba lolu sizo luzongezelela koselukhona oluvele kwamanye amankampani anjenge-Econet, Net1 lamanye. Uthi lolu sizo ludingwa ngenhloso yokulungisisa okubangela ukuqhamuka kwekholera okubalisa ukulungisisa impompi ezithwala amanzi lengcekeza yezambuzi kanye lezimota ezisetshenziswa ukubutha izibi.
The Ministry of Health had put up a figure of 63 million, which is what they require.
Abogatsha lwezempila kahle basiphe inani le 63 million lokuyimali abayidingayo ngesiphangiphangi. Mhlanhla ukuthi sebetholiswe ezinye izimali ezivela kumphathi ntambo ogatsha lwezemali. Kungakho singathi thina badinga imali engange 51 million okwamanje. Okudingakalayo uhlangothi lwezakhiwo umunicipality weHarare bedinga imali engange 12 million ukuze bathole indawo lapho waqala khona lomkhuhlane emizini ebalisa iGlenview leBudiriro. Inhlanhla njalo yikuba okwamanje abogatsha lwezemali selusitholise imali engange 6.2 million kuleyo edingwa ngumasipala.
Kodwa uzulu uthi akula sizathu esikhulu sokudinga lolu sizo. UMnumzana Leopold Munende ngomunye otshengisa insolo yakhe.
Mina ngithi sikhangele izinto ezinje, yikho lapho esifuna khona ukuthi laba bepolitiki abalani lathi lapho. Singakhala kumaviki amathathu adlulileyo uhulumende sekhiphe close to 2.6 million ehaya indizamchina uthi isetshenziswe ngomgaqo. Sikhangele futhi sikhangele ukuthi uhulumende ukhiphe less than $2 million towards ukuncedwa kwabantu. I-Econet Wireless sikhiphe $10 million. Abalani lathi abantu labo, ku 10 million le ekhitshwe yi-Econet sesisizwa kuthiwa kulamasela akuhulumende ade sezama ukuyitshontsha.
UMnende uthi kulusizi ukuba bekhona asebelungele ukuntshontsha izimali ezicelwayo njengalokho sekuzwakala ukuba bese kusenziwa kusizo olunikezwe ngabohlangothi lwe-Higher Life ngaphansi kwenkampani ye-Econet.
umnikazi weEconetu Strive Masiwa waze wakhuluma kuFacebook wakhuluma kuTwitter ukuthi kulamasela kuhulumende mina ngizama ukuncedisa abantu kodwa bona sebefunga utshontsha uhulumende lo even if engacela imali lezi ezicelwayo sizagcina sesizwa kuthiwa zigcine zisezikhwameni zabantu abayi-2 kumbe abayi-3 bazidlela abantu bebelokhu besifa ikholeri lokhu ingezelela i-typhoid kathi sizwa kuthiwa iHarare isingenile njalo lokhu ibulala abantu.
Abezempilakahle baveze ukuba sebefika inkulungwane phose eziyisithupha asebatholakale bele kholera kuthi abangamachumi amathathu sebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Idalele cabinethi lihlangene namhla eHarare lapho elicubungule indlela zokuqinisa imizamo kahulumende yokulwisana lomkhuhlane wesihudo wekholera kanye lokunye okuhluphayo elizweni. Esethula umbiko wakhe ebulenjini beFacebook leTwitter, uMongameli Mnangagwa uthe idalele cabinethi lona eligcotshwe ngomvulo odluleyo lizimisele ukusebenza gadalala ukuxazulula konke okuhluphayo elizweni. Ukusasa uMongameli Mnangagwa ukhangelele ukwethulela ilizwe umbiko oqakathekileyo kahulumende owe-State of the Nation Address lapho evula idalele Senate lele Parliamente. Asizweni umbono kaMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselizithi i-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, yena ke uyabe sinika umbono wakhe ngalolu daba.
Siyazi cholera le bekhona esiqeda abantu kanje. Ibe ngafanela ngibe khona ngabe ihulumende wezanu bevekwazi ukuthi amaphayiti lawa afaka phansi ayafaka wande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho. Yikho lokho okwenzakaleyo ngeke wethuse futhi ukuthi le into iqeda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathana esingasidanga kakhulu. Sekudabuke futhi amanye amaphayiti wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede iminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idrobho lasalala seligcwele abantu abaningi singenza njani ukuthi siligudaze kakhulu. Uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana nazenezo kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhala uthwalisa nzima amakhansila kuleli lizwe. Ngakho ngibone ngani uhulumende wethu ube ngekafike kulesi swake sesikuso izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelwayo lapho-ke sokunodobo olukhulu olufana nalesilanamhlanje.
Kodwa libonisenelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongakhethwa ngabantu wafakwa yi-ZAC le-court ngekakwenelisa ukulungisa iindaba zomkhonomi ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini. Udubo lokhona lokuthi upresident Emmerson Mnangagwa wantshontsha ukhetho olwalukune upresident Chamisa. Babe seyenze njalo wasifaka laphaka sabona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu abasebenzimele obukhulu. Lokhu kwenziwa ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa uyi-legitimate eyakalamvume ukubusa abantu beZimbabwe. Ngakho labo semabhizimusi bayesaba ukusebenza laye kula muntu othanda ukusebenza lehlela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation Address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono elizweni?
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, ukhokhela ngalophi uhlobo, njalo okungalunganga okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona ngakutho noba ngakwenza kusuka namhlanje kuze kube nini lanini okungaletha ukuthula njalo kuhlaliseka kwezomkhonomi engeke athenje ngosomabhizimusi bawaza amaningi ethenje ngosomabhizimusi kuphela abasebenzi zobuqhili lezobuhuquluzi.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC Alliance eselibizwa ngokuthi yi-MDC, sixoxelaye eseHarare.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku-short wave. lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amapolisa kobulawayo lamhla anqolonge intathele izindaba edumileyo umnumzana Zenzele Ndebele enkambeni yawo ambuzisisa ngefilimu yakhe eGugurawundi akhangele ukuyethula ngeviki ezayo. Amapolisa la atshele umnumzana Ndebele ukuthi afuna ukuyibona le filimu ingakethulwa, kodwa yena walile ukwanikeza. UNdebele uke wahlangana lodubo olufanayo ekwethuleni ifilimu yakhe yakuqala ngombhoqazo weGugurawundi eminyakeni embalwa edluleyo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Ndebele yena ochasisa okunenge ngokwenzakala namuhla.
Ngihambile ngabona amapolisa ayelweni oda ngafike ngahlala namadoda ayi 8 khona ngale. I think abanye bengamapolisa ayelweni oda abanye bengamaCIO bengihambele egqwetha eleZimbabwe Police Women Rights. So sikhalisa lapha nabasebetshela ukuthi igqwetha kaliphume phandle ngoba kabalidingi. So sayala ke ukuthi igqwetha liphume phandle ngoba yena kade ngihambelalo. So ngamafithane bebesithi bazwa ukuthiwa ngifuna ukuthi lonto i-documentary yokumbhuqazwe ikhuluma ngani njalo kungenzakala yini ukuthi beyibone ilonchi le ingaka. Sengibachasisela ke ngabatshela ukuthi bona ayisiwe abalamandla ukuthi bangabona i-documentary le ngoba ayisiwe kwe-censorship board. So angisoze ngibanike i-documentary yona le ilaunch ingakafiki. So basebephelelwa-ke lapho ukuthi bangaqhubekela njani besiya phambili. So yiko lapho esigcine khona. Ngiyakwazi ukuthi impi yakhona ayikapheli. Ngikhangelela ukuthi bangabuya bezozama ukuthatha i-footage le ngamandla. Ngiyakwazi ukuthi abantu be-censorship board bangafona becela ukuyibona i-documentary yona le. Okusalayo mhla ka-29 wena ngiyaphila kumbe ngifile i-documentary eGugurawund leyi izaphuma.
Uzwa njani kahle kahle ngokwenzakalayo lokho ikakhulu nxa sikhangela ukubana ubaba uMnangagwa uhlezi esithi izinto sezitshintshile, izinto seziguqukile, usewahlonipha amalungelo kaZulu?
Lokhu kusobala ukuthi akulanto entshintshileyo. Umbuso kaMnangagwa wawuchiyananga lo mbuso kaMgabe ngoba uzacabanga ukuthi ngo-2018 ngilontsha i-documentary yokuqala eGugurawundi ngahlangana lohlupho olufanayo ukuthi amapolisa ayengafuni ukuthi i-documentary le ikhitshe bengilandelela zonke indawo. So la kathesi-ke osekuthiwa yi-new dispensation amapolisa lokhu esenza njalo befuna ukubakwazi ukukhulumelani khonoku ukwenzelani bafuna ukubona into enjalo. So kutshengisela ukuthi bona abantu bona la ababulala abantu ngesaseGugurawund yibo abasembusweni abafuni ukuthi intwana le ikhulunywe. Even 36 years after i-genocide balokhu bengekho comfortable ukuthi kukhulunywe, balokhu befuna ukuthi besimise nxa sizama ukukhuluma ngendaba yonale. So akula mehluko phakathi kukaMgabe, umbuso kaMgabe lo mbuso kaMnangagwa. Isihlahla nje saphonga ukuphrunywa sakhitshwa amagatsha, kodwa silokhu siyisihlahla esifanayo.
Lo mnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba edumileyo efilimu emayelana leGugurawund eza kwethulwa ngeviki ezayo. Iningi lamukele ngembono etshiyeneyo udaba lukahulumende lokuqondisa isisekelo sombuso ukuze sikambelane lohlelo lokuphiwa kwezabelo amandla okuzibusa phansi kwe-devolution. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Uhulumende uthi usesungula umsebenzi wokwethula kweziqondiso zomthetho wokupha amandla izabelo zonke elizweni ukuze zisebenzise inotho ekulezo zabelo ekuthuthusekeni impilo yezakamizi. Ethi lokhu kusamele kulandele ukuqondisa isisekelo sombuso lalolu hlelo. Lokhu kukhangelelwe ukuthuthukisa izabelo eziningi ezenotho ebisalela emuva kwezempucuko ngenxa yokuthi inotho yazo ibithathwa isiyathuthukisa ezinye indawo elizweni, kakhulu emadolobheni osokubangele ukudubeka ezabelweni ezilenotho. Izabelo ezinjengamathebelele North edume ngendawo ezijabulelwa ezethekeli ezivela kwezinye izigaba zelizwe lasemazweni omhlaba ezinjengeVictoria Falls leWange zilokhu zisaselele emuva kwezentuthuko kungelani lokuthi elizwe lithola imali eningi evela kulesi sabelo. Ilunga lekhansi leHarare ukansela Gilbert Hadebe uthi uyakwamukela ukuqondiswa kwehlelo lo-devolution.
Indaba ye-devolution we welcome it ngezandla ngoba vele kade siyikhangelele ukuthi ibe njalo isincede ukuthi izinto zikhangeleke endaweni lapho esuka kuyo. I-central kade ibhanjanisa ukuhamba kwezinto ngendlela eziningi kakhulu. Sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela ezokuthi libona bangene kanjani. Ekade sikukhangelele ukuthi ama-councils aku-provincial ezindaweni zethu sikwenze siyithi ngenye indlela. Sekukhanya ngazathi ufuna ukutshengisa ungazathi sekubonakele ukuthi abantu vele bakhalela i-devolution kodwa sekudingwa ezinye indlela libona bangene kanjani kuyo.
Iningi labantu lithi devolution ngokwayo ilingile kakhulu ngoba owakhathesi idolobha eleHarare liphiwa amandla okwenza yonke into ephathelene losizo lukahulumende kungakhangelwa ukuthi uZulu weZimbabwe uhlezi endaweni ezikhathana leHarare ukuze athole uncedo ayabele ufuna. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga uke wakhuluma ngalolu daba lwe-devolution ngesikhathi ekhankasela usekelo kukhetho. Wodwa omela iWange Central edayele ephalamende umnumzana Fortune Molokele uthe lolu daba akusilo daba lwe-ZANU-PF kodwa lolu daba lokufunwa ngabantu abakutsho kubhalwa isisekelo sombuso welizwe. Ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela engasoze igcine ibonakala ngani libandla le-ZANU-PF eliletha leyo nguquko.
It's not a ZANU-PF thing, as you can hear sikhuluma nge-constitution isisekelo sombuso. So injongo yethu njengamaZimbabwe ikuthini isimo esikiso kwamanje ukuthi iHarare iyenza yonke izinto ibamba zonke kumele kuphele konke lokho. So i-devolution is about all the provinces, not just iMatabeleland North or Mat South, but eMutare, eMasvingo, eManyikhaland, wonke umuntu. So lokuthiwa ngama-provincial councils, so sabe sifisa ukuthi ni aqalise ukusebenza and azancedisa ukuthini amandla abuyele ebantwini ngesilungu singathi local government. So as MDC we obviously support i-devolution.
Kodwa uZulu weZimbabwe ukhanya akala themba lokuthi uhulumende weZANU-PF uzahlela kahle ukwethula kwe-devolution ngenxa yembali yakhe yokuntshontsha inotho elizweni kusukela elizwe lithola uzibuse. Ukhangele ukuthi kwaqondisa isisekelo sombuso mayelana nalolu daba lwe-devolution indawo ezifana laboWange, Victoria Falls, Lupane, Chiatswa lezinye ezinothe ngemvelo eshiyeneyo ethuthukisa ilizwe zizathola isilinganiso esilikhulu semali etholakala kizo ukuze iye ekuthuthukiseni nxa lolu hlelo lungahlelwa kuhle kungela kungenela kukahulumende kwindlela amakhansela alezo zabelo azaqhuba ngazo inhlelo zokuthuthukisa indawo zawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Live talk lamuhla sikhangela ukuqala ukuhlala kwedale labaphathi intambo ele cabinet lokuvulwa okusemthethweni kwedale lephalamende ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamachumi amabili lantathu ababulewe kudlakela lokulwisana ngokuchasana ngemihlobo ngomgqibelo kwele Ethiopia. Lokhu kwenzakale ngemva komhlangano omkhulu e-rally wokwamukela inkokheli yebandla le-Oromo Liberation Front elizweni livela phandle lapho ebelikade liphephele khona. Amalunga ebandla eliphikisayo kwele Bangladesh aseqalisile ukutshengisela ezitaladini efuna uhulumende akhulule umkhokheli wabo uKhaled Zia. Abebandla leBangladesh National Party bathi umkhokheli wabo kumele akhululwe ukuze athole ithuba lokuncintisa kukhetho lukampalakazi. Abaphila ngokuthengisa bechapha imngcele besiya kwele Botswana bakhala ngezambuzi zePlumtree Border Post ezisebenzisa amagabha ekuhambiseni ingcekeza kuzambuzi besithi kulakho ukudala umkhuhlane. Nanko ilizwe libhekane lesihudo sekholera. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ama-cross-border traders akhala ngobuchapha obusezambuzini zePlumtree Border Post kanye lokusetshenziswa kwamagabha ekuhambiseni ingcekeza ezambuzini bethi kulakho ukudala imikhuhlane. Othenga ethengisa kwele Botswana, umnumzana Dumisani Nzimande, uthi udaba lokusetshenziswa kwamabhakede kubaphilisa nzima.
Hayi dadewethu, indaba leyi iyasihlupha thina lapha eborder lapha ePlumtree. Abantu indaba leyo ukuthi kusetshenziswa amabhakede ukuthelethi emathoyilethi lapha, hayi hayi, abanye bayachiya kunjalo. Ngizama ukungena kule yabo baba, hayi kunzima dadewethu, kunzima vele. Sesiye saba khona lapha, sisakwazi lokuthi senzeni. Abantu babuya ngamabhasi bevela khona leHarare babe baningi, bahle bashiye kungokunye. Awukho ucabange labo abantu mabevela khona le mbe babe besuthi besebedleni. Hayi hayi, thina sisakukwaniswa kwalapha, kuyasihlupha thina. Asazi impela ukuthi kumbe yikho khonoku uhulumende lo omutsha yikho siphathele khona, kodwa hayi, mabe singasizamela indaba yamanzi lapho kungasisiza kakhulu.
Unkosikazi Nokulunga Khumalo uthi bahlangana lengcekeza ezambuzini zePlumtree ethi sebesesabela lokubamba ikholera.
Ngilapha ePlumtree ngiseboda, ngiwomunye wabangena eBotswana bethenga besiyathengisa eZimbabwe. Kodwa sihlangana lakho namhlanje, udoti olapha emathoyilethi akungeneki, kugcwele ingcekeza ngoba akunamanzi, njalo kugcwele amanzi sisebenzisa amabhakede ukuthela laphana. Kunabantwana abancane, izingane ezincane, kuyenyanyeka, kuhambeki vele emathoyilethi, kugcwele idoti. Sesesabela nale cholera, ikakhulu la mabhasi avela eHarare. Hayi, thina sesisaba ukuthi khona lo mkhuhlane uzazi ubuye futhi ube khona lapha. Angazi ukuthi ugovernment, uhulumende engenza kanjani ukuthi le ndawo ihlale ikini, ngoba yikho lapha lathi esithi sizincede ngakhona, kodwa hayi, emathoyilethi kunzima bakithi.
Evumelana noKhumalo, unkosikazi noMathamsa Nqancube, isakhamuzi sePlumtree, uthi izambuzi zePlumtree Border Post zingcolile, sebehlalele evalweni, ikholera ingaqhamuka loba nini.
Mina ngumhlali wakhona phePlumtree duze leborder, ngibuhlungu kabi ngoba ngichaphe iborder inseya eBotswana. Ngithinthi mangifika ngibona eborder laphana sisebenzisa amabhakethi ukungena etoilet, lokhana kuzasidalela ikholera lathi zakhamizi zalapha ePlumtree. Sisagcina sesigula lathi ngecholera ngoba kuyabuya amabhasi avela from Harare lapho kusuka khona icholera le-typhoid abuye ngapha. Abantu babegcwele emabhasini, afika bengena emathoyilethi besebenzisa amabhakethi, abanye bachiya kunjalo. So sesesabela lezingane lathi ukuthi sagcina sesigula lo mkhuhlane wekholera. Besicela i-government isincedise, ifake amathephu emathoyilethi, befake ukuthi kwanelise ukuflasha ukuze ikholera ingasithinti lathi.
Unobuhle Sibanda uthi izambuzi zePlumtree Border Post ziyingozi, zilakho ukumemethekisa imikhuhlane ethelelwanayo.
Thina sibona kusilethela ingozi enkulu, especially emkhuhlaneni athe sikuyachisa kulabo cholera, into ezinjengazona lezo. So into esicela ukuthi ngabe lathi siyakwazi ukuthi sikhangelelwe, sizwelwe, sifakelwe lathi system ehambelana lezinto ezifunakalayo ebantwini.
Amalunga enhlanganiso ye-cross border traders bathi izambuzi zePlumtree Border Post sezinesikhathi zisebenzisa indlela yokuhambisa ingcekeza ngamagabha, njalo zihlala zilengcekeza kuthi lezibi azibuthwa ziyaphihlika. Abathengisayo laba sebesesabela ukuba umkhuhlane wesihudo lekhorela ungaqhamuka kule indawo kumbe kumemetheke eminye imikhuhlane ethelelwanayo. Iziphathamandla zePlumtree Border Post zithe azila mvumo yokukhuluma nentatheli zindaba ngodaba lwezambuzi ezingcolileyo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ele Botswana lithi likhathazekile ngesimo sezempila kahle eZimbabwe kulandela ukuqhamuka kwemkhuhlane wekholera osuthethe imphefumulo embalwa. Kuleningi elingena kuleli lizwe lisuka eZimbabwe malanga wonke, abanye bethengisa izithelo kanye lezinye izilimo ezilakho kudala ukumemetheka kwemkhuhlane lo. Ngakho libheke ngelihlo lokhozi lumumo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugaja olubona ngezempila kahle kwele Botswana lwethule umbiko ngesonto luxwayisa uZulu ukuthi ahlale evule amehlo kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera eZimbabwe. Ele Botswana lithi lizaqhubeka lilandela ukwenzeka eZimbabwe ngaphezu komkhuhlane lo ukuze lenqabele ukumemetheka wawo ungena kwele Botswana. UZulu weBotswana usexwayiswe ukulandela indlela ezinqabela umkhuhlane lo ezifana lokugeza izandla ngaphambi kokudla, ukugezisa izithelo kanye lezinye izilimo kanye lokukhudumeza ukudla bengakakudli. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana amalanga wonke, abanye bezothengisa kufana lezithelo kanye lezilimo. Uhulumende weBotswana ukhandelwe ukuqinisa ukuhlola labo abangena emngceleni ikakhulu uRamokhobane lePlumtree oyiwo ongenisa inani eliphezulu labantu. Abanye abeZimbabwe bethikelela eBotswana bathi sebeqale ukunanza indlela eziqondileyo zokubamba ukudla lamanzi ukuze bengatholi umkhuhlane wekholera. Umnumzana Gaylord Ndlovu othenga impahla eHabrone siyathengisa eZimbabwe uthi umkhuhlane lo ulakho uquma umngcele ngenxa yenani labantu abahambayo phakathi kwamazwe achiyeneyo.
Kwa eHarare akusavunyezwa ukuthengiswa izithelo kanye lembhida emkambo. Izithelo lezi zilakho ukulethwa kule Botswana, yikho uhulumende walapha esithi usebheke isimo ngelihlo elibukhali.
Unkosazana Makhosazana Sibanda uthi kuthela ihlazo ukuthi abantu ekhaya babulawa ngumkhuhlane ofana lekholera wona ongenqabeleka uma bethola amanzi ahlanzekileyo.
Okubuhlungu yikuthi umkhuhlane lo udalwa yikungatholakali okufana lamanzi ahlanzekileyo. Konke lokhu zindaba ezitshengisa ukuthi ezombusazo zikhutshwa kuhle. Ngabe asilawo lo mkhuhlane wekholera. Lokhu sekudala ukuthi amazwe ngomakhelwane afana leBotswana agcinise ethuka, kumele lawa lwise ukuthi umkhuhlane ungangeni emazweni abo.
Isizalwane seBotswana umnumzana Calista Skolansu uthi abanye abalesifiso sokuvakatshela eZimbabwe baba lemicabango embili kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wekholera.
The outbreak of cholera is likely to scare Botswana who had interest of going to Zimbabwe. As you know, there are many business.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo kulakho ukwethusa abeBotswana abangabe bekade belesifiso sokuvakatshela eZimbabwe. Yikho uhulumende wethu exwayise abantu ukuthi bananzelele ngemva kokuqhamuka komkhuhlane lo eZimbabwe.
Ukuqhamuka komkhuhlane wekholera sekubone abafika amachumi amabili lasitshiyagalombili belahlekelwa imiphefumulo edolobheni leHarare kuphela. Kusiyafika impelaviki umkhuhlane lo usumemetheke wafika kwamanye amadolobho agoqela kobulawayo leGweru lapho abane ababike betholakele belawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esigodlweni somsakazo weStudio 7 eMelika ngolesihlanu waba lengxoxo lalo umsakazo. Asizweni okunye kokuphume kulingxoxo.
The U.S. policy toward Zimbabwe has a number of elements, but one of those elements is legal, that's Zedera. Just put it as simply as I can.
Uhulumende weZimbabwe ungazinikela ukuhlonipha iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IMelika ilakho ukuhlala phansi ikhangelisise udaba lokwethula izitsheziso zenotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende zama-sanctions ngaphansi komthetho weZedera. Iningi okumele likunanzelele yikuthi iZedera ngumthetho ophathelane lokuphathwa kwendaba zeZimbabwe, hatshi ukuthi izitsheziso zenotho kuphela eziqondiswe ebantwini bonke beZimbabwe.
Lo bekungumeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhuluma leStudio 7 eseWashington DC. Amazwi akhe abehumutshwa etolikwa nguMike Hove weStudio 7. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.